sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 4 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, lamhlanje umhlangano sukhansiliwe kutholakala ukuthi new chamber secretary basifikele ukuthi kulombiko ukuthi kule security risk. Bazasazisa ukuthi sisahlala nini.
Amakansila akobulawayo ehluleka ukuvumelana ukukhetha umeya lomsekeli wakhe lamhlanje.
Abazali yibo abadubekayo endlabeni zonke ezenzakalayo. Intengo zingakhwela, kuhlupha abazali, abantwana bengaxotshwa isikolo, kuhlupha abazali. Lokhu nje kukhaya uhulumende nje kakunakani ngoba akula lutho abalutshoyo, njalo kabaphumi ukuthi babuye bazonceda abazali.
Abazali elizweni lonke bathi bakhathazekile kakhulu ngokuqonga kwentengo yempahla yesikolo okuqondane lokuvulwa kwazo lamhlanje. Esigabeni sethu lapho esihlaziya ngezenotho sikhangela ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amakansila akobulawayo angamachumi amabili lasificamunwe munye engewemanyano we-MDC Alliance anqoba kukhetho olwenziwe ngontulikazi ehlulekile ukuvumelana kokuthile ukuze bakhethe umeya lomsekeli wakhe lamhlanje. Amakansila la afungiswe ukuqala umsebenzi ngeviki edluleyo abemele ahlangane eBulawayo City Hall, eLarge City Hall. Lamhlanje bakhethe umeya lomsekeli wakhe bahle bafungiswe ukuqala umsebenzi, kodwa lokhu akwenzakalanga. Okuningi asikuzweni kwaAnastasia Ndlovu ekhona le koBulawayo.
Amakhansila la ahlangane endaweni ebingahlelelwanga, lokho badanise iningi labantu abakade bebutheni eLight City Hall bemelele ukukhethwa kukameya nomsekeli wakhe. Umabhalane omkhulu wekhansili yakoBulawayo uTown Clerk Christopher Dube utshele izakhamizi ukuba umhlangano usudluliselwe phambili ngoba kunomthetho ikhansili engawulandelanga okubalisa ukwenzela umhlangano eLight City Hall. Ukhansila kaWard 17 uNkosikazi Sikhululekile Moyo uchasiswa ngokumiswa kwalumhlangano.
Ngosikhululekile Moyo, ukhansila kaWard 17 egoqela iPhumulano St. Peter's Methodist Robert Sinyoka Green Gables. Hayi, lamhlanje umhlangano sukhansiliwe kutholakala ukuthi new chamber secretary basifikele ukuthi kulombiko ukuthi kule security risk. Bazasazisa ukuthi sisahlala nini. Akula nto esingayenza ngoba the decision has been made ukuthi sebe cancelling.
Bala jikelele wenhlanganiso yamalungelo oluntu we-ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akulankinga amakhansila awahloniphe izimiso zebandla ledolobho.
Hayi, vele yindlela iZimbabwe esebenza ngayo abantu mabengala ngqondo, so asila problem thina. Sizamelela ilanga okhansila sebekwazi ukulalela ibandla labo ledorobho. Kuyithuwa kuyinto vele okungahluphiyo, idorobho leli ngelethu. Laba abantu vele bebengekho bazodinga umsebenzi, sebeqhathiwe. Mhlazana kuthiwa kwankwane sebekwazi ukusilalela njengabahlali bakoBulawayo, hayi kuzaqhubeka. Kodwa kathesi hayi kuzake kume mbijana, sizamelela ilanga sokurayi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Alick Gumede ukhala ngokuthi kakwenziwe into yakibo.
Ngicela ukuhlangana uma election abo siyabe sidingani sibe thina esifunayo lapha into yakithi, kwenziwe into yakithi, yife the freeness of any election. Ngakho into esekuzebuya lapha sokuzekhathwa abantu bemzini asikwazonda kumashoni, kodwa lapho kukhokhela umuntu wesindebeleyo umpondo kayitshintshwa kuphela la ngiyokhangeleyo. Laba bemzini laba abahambe kibo baletha umsebenzi la bababuyele kibo.
umnumzana Ambrose Bindi umabhalane wenhlanganiso yezakhamizi eBupra usone isenzo salamhlanje.
Izakhamizi zakwaBulawayo zidane kakhulu ngokwenzakeleyo lamhlanje ngoba besesikhangela ukuthi lamhlanje indaba kameya lomsekeli wakhe iyalungisa iyaphela, but khathesi sesifika sitshela ukuthi akusenzakali ndlela esigaba sizinikwa. Sibona ungathi i-behavior enje ilokutshengisa ukudelela uBulawayo nezakhamizi zakwaBulawayo, ngoba singaqhubeka sinje sibona ungathi khathesi uBulawayo kulo muntu ongabe umbuyisele emva, ngoba besifisa ukuthi ngabakhethiwe kuhle kuqalisa ukusetshenzwa in terms of service delivery, kodwa ngakulokudileya siyayo kufiselwa sokukhona ukuthaya manje la.
Did you went when?
Thina esikudimanda ukuthi sifise ukuthi nxa kuyikuthi kuyeuluketha umyalo edebhiti kumbe abantu abathethwayo akula ababona ungathi uyakhwalifaya abatho nalifaomaigaaseusa nxa usaakhwalifaya abakwenze masinya sithola umyawo wethu wedorobho lomsekeli wakhe yikho kuhlangeleleyo.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Praise Ngulube naye usole okwenzakale lamhlanje.
Ukuthi kubona okwenzakala lapha kutshengisela ukwethuleka okukhona, njalo siyakubona ukuthi lo meya ozakhethwa abantu bengekho akusenguye meya wabantu. Njalo mina ngithi ama-residents akoBulawayo yiwo azathatha amanyathelo, ama-repairs akoBulawayo yiwo sokumele athatha amanyathelo from lapha sisuka lapha.
Kube nokudana okuthile namhlanje ngemva kokwehluleka ukugcoba umeya lomsekeli wakoBulawayo. Abantu bakoBulawayo bake batshengisela ngemva kokutshelwa ukuba umhlangano wokukhetha lokugcoba umeya lomsekeli wakhe usudluliselwe phambili. uBulawayo usola ukuziphatha kwamakhansila athile kanye lokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abazali elizweni lonke jikelele bathi bakhathazekile kakhulu ngokuqonga kwentengo yempahla yesikolo okuqondanelo kuvula kwazo lamhlanje. Ngasikhathi sinye bakhala ngokuthi bayehluleka ukufinyelela imali enlutshwana evunyelwa ngamabhanga ukuze benelise ukuthenga impahla zesikolo. Uhulumende yena ubikwa ezithulele ngokuqonga kwentengo yempahla langendleko zesikolo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labazali basedolobheni leHarare abekade bebhoda labantu babo ukudinga leyo mpahla loba nje isikolo zivulwe lamhla, baveze ukukhathazeka kwabo ngesimo kulolu hlangothi. Omunye wabo ungumnumzana Charles Nyoni obekhanya ekhathazekile kakhulu phezu kwalolu daba.
Abazali yibo abadubekayo endlabeni zonke ezenzakalayo. Intengo zingakhwela kuhlupha abazali, abantwana bengaxotshwa isikolo kuhlupha abazali. Lokhu nje kukhanya uhulumende nje kakunakani, ngoba akula lutho abalutshoyo, njalo kabaphumi ukuthi babuye bazonceda abazali ngokukhuluma ukuthi hayi intengo zingayiphezulu. So kuyamangalisa, kuyadanisa nje ukuthi ukuba open for business kwakhona kuba open for business ukubani, njengoba thina abantwana beZimbabwe TC esidubekayo siyithi kathi sesesikhangelane nama-fees asefuna ukuthi abhadalwe ngama-US dollar, wona amabhenki esipha ama-bond coins engatholakali.
Unyoni uthi bekuzaba ngcono ngabe kuthiwa abazali laba balalapha abasebenza khona ukuthola imali yokuthenga ngayo, kodwa isimo esikhona elizweni ngesokuthi iningi labo sebengabaphila ngokuthengisa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa nje ukuthi ukuba open for business kwakhona kuba open for business ukubani, njengoba thina abantwana beZimbabwe TC esidubekayo siyithi kathi sesesikhangelane nama-fees asefuna ukuthi abhadalwe ngama-US dollar, wona amabhenki esipha ama-bond coins engatholakali. So ama-US dollar khona siwathola kuphi? Kumele ayethengwa nje ku-black market nje edula nje, kuyinto nje ehluphayo kathesi. Izinto sezihlupha kangaka, impilo yabantwana beZimbabwe isikhathale kangaka. Abantwana beZimbabwe abayibo abagcwele emgwaqweni, abathengisayo, abaphila ngokuthengisa, besithi konke abakubambile esandleni bakufake emlonyeni, akula lutho oluhambayo empilweni zethu. Njengoba nje izikolo sezivuliwe kathesi sehlileka lokubhadala ama-fees, ngoba imali zakhona ezifulakalayo zinkulu kakhulu.
Lokhu kukhalaza kusekelwe ngomunye njalo umzali wemzini wekhuwazana 4 eHarare, unkosikazi Petronella Siziba.
ngilokudana lokukhathazeka kakhulu ngokukhwela kwendleko zesikolo ikakhulu stationery lamainform sesidonsa nzima lemiholo kayikhwela ngehluleka lokuyathenga amabhuku ka-ECD ngenxa yokudula amainform wona wesi intengo yawo isiphezulu
uzulu kakhulukazi abazali bahlezi bekhala ngodaba lokuqansa kwentengo yempahla yabantwana besikolo edingakalayo lapho izikolo sezivulwa nganxanye kumele bahlawulele imali yama-school fees eyanelayo lanxa uhulumende ehlezi exwayisa iziphathamandla ezikolweni ikakhulu ezikahulumende leziyamanisipala ukuba zingaze zaxotsha abantwana abeza bele mpahla enganeliyo kodwa bakhulumisane lomzali ukuba kuthiweni akunjalo baxotshwa mhla zivulwayo izikolo kuthiwa mabayedinga leyo mpahla kumbe imali ye-school fees. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Yebo, yebo, yebo. Msakazi omuhle. Mina ngingu-Mike umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje siphalina abasakhulayo ithuba lokusho izifiso zenu lalokho elikukhangeleleyo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Libona ngani uMnangagwa ulakho na ukuthuthukisa impilo zabasakhulayo eZimbabwe? Ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo kuWhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ungasixhuma njalo enkundleni yebulenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-Facebook ku-VOA Ndebele.
Ingcwethi ezicubungula izenotho lezombusazwe zithi ubudlelwano beChina leZimbabwe abuncedi ilizwe kodwa bunceda yona iChina kuphela. Lokhu kuphuma ngemva kokuba eleChina libike ukuba selibeke eceleni imali engamabhiliyoni angamathumi ayisithupha, i-60 billion yokuphathisa amazwe awezwekazi le-Afrika. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
ELeChina liqoqe umhlangano lamazwe awezwekazi le-Afrika oqhubeka esikhuluma kanje Forum on China Africa Cooperation FOCAC lapho elithembise inkokheli yalamazwe ukuthi izokwengeza uncedo lwemali yokuphathisa inhlelo zawo. Kodwa ingcwethi zezombusazwe zithi eleChina alenzi lokhu ngesihle lizama ukuquluza inotho yamazwe awezwekazi le-Afrika ngoba udlewane lobu abuletheli lawo mazwe inzuzo beyamele ekuqileni okufunwa iChina. Ingcishi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe iChina isibulala umnotho welizwe ngokungaqhashi abantu elizweni ebuya lezayo izisebenzi kunhlelo zonke ezenziwa elizweni. Ngakho-ke ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili abuncedi ngalutho ngaphandle nxa uhulumende kalungisa indlela aziphatha ngayo lapha ixoxa labeChina.
Engikubonayo mina lezi nsuku ukuthi lobu budlelwano bunganabula lutho olubambekayo kodwa buyenza ukuthi iChina ibe ihuquluza umkhono wethu ngoba njalo nxa bebuya laba bantu abaseChina kabaqhatshi abantu bakithi. Yikho-ke ubudlelwane lobu mina ngibona ngazani bulenzuzo kakhulu kuChina, kulenzuzo kithi.
Ingcitshi yezenotho uKenneth Mufamba uthe kunengi okumele kulungisise iZimbabwe ingakayidinga imali kweleChina okufana lodubo lwenkohlakalo njengoba imali le izabuya ibekwe ezandleni zamasela ehluleka ukusebenza enhlelweni zentuthuko okumele ziqondise kuzo. Uphinde wathi iZimbabwe kufuze ihlakaniphe ngoba akunamazwe akathuthuka ngemali ezivela eChina njengoba beyabe bedinga ukungena emazweni ukuzocila abantu bebuyele kibo njengalokhu abakwenzayo eChiatswa naseMarangi beze betshontshe amatshe aligugu amadayamondi.
We do not need China. Firstly, Zimbabwe should fix its own problems, in-house problems.
Asiyidingi iChina. Ukukhala iZimbabwe kufuze ilungise udaba lwayo lobugwelegwele. Ingakadingi imali kwamanye amazwe ngoba kuncede ukunikwa imali elizayitshontsha. AmaChina ebese ngesikhathi ejonja ukuthi yazo ngale yikho ke angiboni kule ngqondo ukuyacela imali ebantwini esiza bathola besijonjela ekugcineni ukugwelegwele akuqeda singakayidinga imali.
Engcitshi yezombusazo uMnumzana Carter Mathela uthe okwenziwa nguhulumende weZimbabwe into ebukekayo njengoba iChina kuyiyo yodwa eyasala imile eZimbabwe ngemva kokuthenga izinsizo zenotho ngamazwe aweYurophu leMelika. Uthe imali engathathwa ku-60 billion ejenziswe yiChina ingabiseleka nxa ingasetshenziswa ngendlela.
Ngilethemba lokubana le sikolodo esizathathwa nguhulumende sizabhadalwa ngokugcweleyo ngoba singakhangela isikolodo lesi sithathelwa ukuthuthukisa ilizwe jikelele lokuvula amafektari ayesevaliwe eminyakeni eminingi edlulileyo. Yingakho ama-industry angathuthuka, amafektari avulwe, inotho yelizwe iqale ukugiga njalo. Ngilethemba lokubana lesi sikolodo sizobhadalwa ngokugcweleyo. Ubudlelwano esilabo lelizwe laseChina buqakathekile kakhulu ngoba kumele sikhangele ukubana esikhathini iZimbabwe ilahlwe ngamazwe aseMelika kuhlanganisela leBritain, iChina yiyo ebisipha usekelo. Yingakho khathesi kubalulekile kusingalahli abangane bethu bakudala kodwa sihlanganise ubudlelwano bethu.
Uhlelo lokunikeza amazwe awezinga ze-Africa i-60 billion lwaziswe yiChina emhlanganweni ewuqoqe yanxuswa yinkokeli yamazwe akuzwekazi okugoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa eForum on China-Africa Cooperation FOCACI. UMongameli Cyril Ramaphosa waseSouth Africa uvumile izolo ukuthi okwakhathesi iChina yiyo ekhonisa ubudlelwano lobu obukhona njalo amazwe e-Afrika kumele adinge indlela abangalinganisa ubudlelwano lobu ukuze amachele wonke athuthuke hatshi elilodwa. UMnangagwa ngomunye wenkokheli ehle yekuqela phezulu ukunxuswa ukuya emhlanganweni engaka beki iphika phansi ukuthi abeke idale labaphani ntambo ngemva kokunqoba ukukhetho ngesikhathi uhulumende wakhe bikwa idinga amabhiliyoni amabili amadola 2 billion yokusekela amasekitali ukuze enelise ukuletha imisebenzi ayithembisa uZulu ngesikhathi kangasela ukuthola usekelo ukukhetho olwedluleyo. Ngimele Studio 7 seHarare, ngiuGibson Bebe.
Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokufika abantu abayisithupha engozini yesavunguzane se-Typhoon Jebi ekufeni kwaso esihlangane esihlengeni se-Shikoh sakwele Japan. Isinqumo somthethwandaba we-Myanmar sokugweba intatheli izindaba zenhlanganiso yezindaba e-Reuters ezimbili ukuhlala ejele kweminyaka yesikhombisa kusolwe ngabaningi elizweni lelo lakwamanye amazwe omhlaba. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela ngesiqubu osekubangele ukuthi inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi abaqashi kumele bengezelele iholo lezisebenzi ngesilinganiso esifika amakhulu amahlanu ekhulwini i-50%. iZCTU ithi intengo isikhuphuke ngesilinganiso esikhulu osokusebenza izisebenzi iningi lazo elihola imali engaphansi kwamakhulu amathathu i-$300 zehluleke ukuzinakekela lemoli yazo. Enye impahla efana lesamende ibingasabonakali kodwa kathesi lapho etholakala khona ithengiswa ngentengo esikhuphukile. Isaka ebelisenza $12 linye selitholakala kwezinye indawo selisenza i-$25. Kuthi kobulawayo ngomvulo inyama yenkukhu ibingasatholakali. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane ewoza uNkosazana Magodonga Mahlangu uthi intengo isikhwela mahlayana ezitolo osekusethusa uZulu.
Yeah, ezomnotho kazimanga kahle ngani ngoba ngikhuluma nje bengikhangela ama reports avela kumalunga ethu kuma communities ama activities ingcupha beqoxana ngazo. Bathi ama basic commodities anything nje into ziyakhwela esitolo. And ngoba mangalisa ukuthi uma ungena esitolo uyathwela esitolo bengikhona bexobula intengo endala besaka intengo endala. So each price they increase from the shelves, and I still understand it was a galaga njani. Loko se kubona ukuqala kwenzakala ikhathi yaphala silindela ama results ukuthi i court ruling ukuthi kwenzakale. Sibone intengo isenyuka ikhuphuka kanjani. And impahla zikhwelela on the shelves. Yikho ngani kuyasimangalisa ukuthi rathi vele kuhamba njani phambili lokho. Konke akula nto engaqansi yonke into yakho niyenyuka nje. Esingakawuboni ukukhuphuka kwa singathi yisingwa. Kodwa okuningi lokhu ama basic commodities amanye lawa akhwelela kuma shelves. Obeans bengikhangela ama beans izolo akhwelile. Ngithole bekhipha besenyukisa i-price yangkhona kuma shelves. Yonke into nje. Ungakhangela ngathi akula nto engakhweliyo. Ngoba le singakhangela kulabo abafuya inkukhu ama vaccinations enkukhu kule inye suke $16 yaye $106.
Abanye bathi intengo ikhwezwa ikwehla kwesisindo semali yohlobo lwebond nxa liqathaniswa ledola lemelika. Ingcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Thandeko Zindimkandla uthi kukhanya intengo yempahla ezitolo iqale ukukhuphuka ngamandla ngemva kokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kungaqhubeka ngalolu unyawo lolu esilubonayo njengoba kuqalise nje ngemva kweviki undoda lwe efungisiwe. Angazi ukuthi kwazi inkosi lokho sibili ngobana akunamuntu ongakuchaza ukuthi kuyabe kunjani kodwa ubunzima yabe sebuphinde baphindeka kaningi-ningi ngoba futhi zonke izinto vele zizasilela. Njalo nxa zisilela le mali ingekho yikufa kwabantu phela lokhu. Kodwa kwakhathesi hayi kulukhuni kunzima.
Kodwa umsekeli webandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi abantu bengasoli uhulumende ngoba engakaqali umsebenzi ngokuqotho njengoba ledale lekhabhinethi lingakakhethwa.
Mina ngiyakunanzelela ukuthi intengo yezinto ikhwelile sibili kakhulu. Into eyakhangela i-building material lapha isamende sesikwezinye indawo lapha sesingama-$18 kubangelwa yini khonokho masinyani nje njengoba sidlula phakathi komumo lo kuyamangalisa kakhulu. Kunganisho kuyasethusha ukuthi mhlawumbe kumbe kule i-sabotage ethile engalivelela ngathi but kuyamangalisa kakhulu kuthi izinto ezibangelwa yini lezi. Angivumelani nalabo abathi uhulumende kala macebo ngoba uhulumende wakhona yena lo abathi kuyehluleka kala macebo kakabi khona ngoba upresident yikho ezahlela icabinet yakhe. Ukuthi upresident ugcotshe last week icabinet yakhe usezayifaka anytime kusukela kathe kusiya phambili. So umuntu ongakaqalisa umsebenzi uyehlule kanjani ongakaqalisa umsebenzi? Oyehlulekayo ngulo oseqalile umsebenzi. Ngingathi sisamele ukuthi umsebenzi uqale lapho sizabona khona ukwehluleka kumbe lokwenelisa kwethu emsebenzini yonke ekhona phambili kwethu.
Ukukhuphuka kwentengo lokhu kuza ngesikhathi amanye amafekitali, ikakhulu amankampani awokwemba esevala kuxotshwa izisebenzi eziningi. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi silungiselela ukwabela abantu abedlula kancane isigidi esisodwa ukudla kulandela ukudingisisa okwaveza ukuthi indlala ibhahile elizweni. Iningi labalambayo libikwa lisemaphandleni kukanti labanye abasemadolobheni balohlupho olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima.
Nxa sikhuluma ngalokho abathi yi-food security imi ngenyawo eziningi ngoba nxa ukhuluma nge-food security ukhuluma ayikho ngokuthi ukudla yekukhona kodwa kube sokusiba lezinye izinto ezibalelana lokuthi abantu bakwenelisa ukukuthola. Njalo ukudla kwakhona okutholakalayo kuyaqinisa njalo. Ngamanye amagama i-food security kungaba nabantu abalendlala kodwa isivuno sibe sihle. Lapha eSouth Africa kule 14 million abalala belambile everyday kodwa iSouth Africa ile surplus. So into engiyibonayo mina ukuthi njengeZimbabwe kufanele sikhangelisise indlela ukudla okufinyelela ngayo abantu ngoba kungaba khona kodwa nxa kuthengwa ngokuthola imali ngiba nesikhwameni abanye abangalimanga kusho ukuthi bona bazaba lendlala yikho uthola ukuthi ngalesi sikhathi WFP sokufanele incedise ngokunikeza abantu kuhle
ngezinye indlela lokhu kungani ngihlala yenza lamazwe nanganathuthukile okwedlulele eZimbabwe
kunjalo vele asithi sikhangele even iZambia sithandekile iZambia ile surplus yokudla I think iminyaka engu 5 or 6 edlulileyo kodwa ungakhangela indaba ze severe malnutrition ebantwaneni iZambia iyehamba phambili emazweni eSouthern Africa ayisikho kuphela ukuthi ukudla kufanele ukugcwala iziphala ema GMB sikubuka sithi asitsha i-command agriculture nala siyibulele kufanele sikhangele ngesikhiwa bathi i-food system ukuthi indlela ukudla okusuka lapho kulinywe khona kuze kuyefinyelela ebantwini
ubona isivuno esilandelayo sinjani
mina eqinisweni sithandekile ngomunye wabantu esengilala ngingalele ngendaba ye rainy season kumbe singathi inhlelo zokulima zika 2018-19 ngoba nxa sisizwa izikhitsa mfundo zithi ibalaleliyane esilizondayo El Nino bathi kule 70% chance yokuthi lo nyaka sizaba le El Nino event lokho kutsho ukuthi kule 70% chance ukuthi izulu kalisoze lenele soke izulu lingenele linjalo fanele sizibuze ukuthi thina sesizilungiselele na inhlanyeli khona ifertilizer ikhona into zokulimisa zikhona and mina into engibona ukuthi izasihlupha yona leyo nxa kufika lesi sikhathi ngoSeptember kungacaci kungakhanya ukuthi into lezo zikhona kumba zikho
alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumbiko oveza imibono yelizwe lemelika nyanga yonke mhla ka 3 impandula ilizwe lemelika linaza imisebenzi yezisebenzi umkhosi lo waqalisa mhla ka 5 impandula ngomnyaka ka 1882 eManhattan lapho kwakulabantu abafika inkulungwane ezilijumi 10,000 abafola emigoqweni benanza usuku lwezisebenzi olwe-Labor Day inhlanganiso yezisebenzi e-New York Central Labor Union yiyo eyaquqa lokhu yayifuna ukuthi izisebenzi zithole iholo elikhuphukileyo zisebenze isikhathi esifishane njalo zenelise ukusebenza zikhululekile lolu kwakulolusuku izisebenzi ezazithakazelela imisebenzi yazo kodwa ngesikhathi esifanayo zingasoze zithole iholo ngelanga le-Labor Day ilizwe lemelika lilezisebenzi ezisebenza okumangalisayo ilizwe lemelika lithengisela amanye amazwe ukudla okuningi kakhulu okwedlula ilizwe le-China lele-India amazwe la aziwa kakhulu ngokuthengisa ukudla okunengi ilizwe lemelika lithengisela amanye amazwe amafutha achiyeneyo indizamchina labomabona kude lokunye okuchiyeneyo ilizwe lemelika lilemigwaqo emide okwedlula izigidi eziyisithupha lengxenye 6.5 million kilometers imizi ilezimota ezidlula ezimbili njalo ilizwe leli lilungisa izimota ezifika izigidi ezintathu 3 million ngomnyaka okwenza ukuthi ilizwe lemelika liphumelele kangaka kwezenotho yikuthi abantu balelungelo lokudinga umsebenzi abawufunayo kumbe ukuzenzela abakufisayo umuntu uyavunyelwa ukuthi avule ibhizimusi enze konke akufisayo umongameli Donald Trump uthi ukuphumelela kwelizwe lemelika kuveza ukuthi abantu bayavunyelwa ukuvula amabhizimusi abo njalo lokuthi ilizwe lemelika selivuselela umnotho ngendlela ephezulu uTrump uthi ilizwe lemelika liqine okumangalisayo lizigqaja ngabantu balo njalo likhululekile ngakho ke uthi likukhanya komhlaba wonke jikelele lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe lemelika
isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke igama lami nguChris Gande asidibaneni ekuseni ngo-fastest 6
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.